lamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
So sizakuthola ukuthi khona ha laba bantu laba imali abayiholayo labantu esibabelayo shuwa bakhambe bacabangani babe bona ukuthi bona imali zabo ziyadlaliseka kangaka unamalokishi lapho ezivela khona ufile amagodi utshani you name it abantu bephonga ukuthi imali ngabasebenzi batshona emahhovisini behlezi.
Iholo leziphathamandla zikamanisipala wedolobha leHarare selize lavezwa lachiya uzulu ebambewa ngaphansi ngoba lifika kungxenye yesigidi samadola i-$500,000 ngenyanga.
Into esize isidanisa thina kakhulu ikuthi okokuqala asizange size iministry eyiyona ekhangela ngakhonokho ikhuluma ngodaba lwangikhona ngokuqinileyo njengesakudwayo kusenzakale e-ZBC.
Ikomiti yetalele phalamende ebona ngezempilakahle sikhudaze ukubotshwa kweziphathamandla ze-Public Service Medical Aid Society ezigoqela umnumzana Cuthbert Dube lonkosikazi Mayise Makeletso Namasasu ngecala lokuchaphaza imali kaZulu.
Ikhansili yakobulawa ithi sahlolisisa isilinganiso samanzi angena amadamu ayo ngaphambilini kokunquma ukuthi abantu bengavalelwa amanzi kwezinye insuku kumbe hayi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolomsakazo.
Iholo leziphathamandla zikamanisipala wedolobho leHarare selize lavezwa lachiya uzulu ebambewa ngaphansi ngoba lilinengi okwesabekayo. Abaqondisi bengatsha ezehlukeneyo ezingamachumi phose amabili zithola iholo elifika ingxenye yesigidi samadola i-$500,000 ngenyanga. Lona idolobho leli libhekane lenhlupho ezimbalwa ezifana lokulahlwa kwezibi lokuthi uzulu athole amanzi ngapha lezisebenzi mathupha zihlala inyanga ezimbalwa zingaholanga. Usiba lukhulu wekhansili umnumzana Tendai Mahatshi nguye othola iholo eliphezulu lenkulungwane phose ezingamachumi amane i-$36,402 ngenyanga kuthi ezinye iziphathamandla ezimbalwa zihola imali ehlukene kancane layonale.
Kumaviki amabili edluleyo ibandla le-MTCT lihlangene likhulumisana ngendubo zamakhansili lavumelana ukuthi iziphathamandla zamakhansili kumele ziveze ukuthi zihola malini ngenyanga. Inhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association ithole uluhlu lweholo lezisebenzi lezi okubangele ukuthi umphathi ntambo obona ngezabelo umnumzana Ignatius Chombo laye athi kumele lolu daba lulungisiswe. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo kansila komuzi weSouthaton eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kambe kwake kwenzakalani ngaphi khonokho for the past 5 years sibesizama ukuthi khona sithole ukuthi kathi bona ama-directors ethu bahola balini kodwa sibe sehluleke ukuthi khona sikuthole kathesi sizesazama ngazonke indlela sokuphuma la khona kuhulumende ukuthi khona ama-paracetamols umuntu nxa ehola imali njenge-230,000 per month kathi thina abethu bahola malini njengoba besifihlela. So sizesakuthola ukuthi khona ha laba bantu laba imali abayiholayo labantu esibabelayo shuwa bakhambe bacabangani xa bebona ukuthi khona imali zabo ziyadlaliseka kangaka unamalokishi lapho ezivela khona ufile amagodi utshani you name it abantu bephonga ukuthi imali ngabasebenzi batshona emahhovisini behlezi ubuze le iripoti abakuphi. So akuncedi kuyasizwisa ubuhlungu kakhulu esikubonileyo lathi lokho.
Manje kuzathathwa nyathelo bani?
Sizahlala phansi kusasa kumbe kutshona kwakusasa sesibonisana njengamakhansili ukuthi khona kuhambe siyangaphi ikuyini esingakuyenza. So kukibo ohulumende ubona yibo ababarekrutayo on political grounds yibo abazakwazi ukuthi khona bazakuyenza izayenza i-resolution esiyibona engathi khona iyafeva abantu abasithuma lapha e-townhouse.
Lina manje nxa likhangele belikhangelela ukuthi ngabahola imali enganani?
Yebo ungumbuzo omuhle. Nxa ilizwe li-right kuyahlalwa phansi kukhulunywe sithi khona kathi vele sithola malini lo msebenzi uyabe uzikhulumela abantu abaya besithumela lapha e-townhouse ama-residence bayabeyalawo besuthiseka ukuthi hhayi kungaba shwa ngcono abantu bahole ngoba umsebenzi bayawuyenza hayi lokho esiyikho khona ukuthi kona i-council iku ready umuntu uhola 40,000 ayisebenzi delivery akula umuntu uhola 40,000 ama imali zangkhona ezibuyayo amalova amaningi lapha eZimbabwe abantu abasebenzi amakampani avalile akula mali ebuyayo kunokuncane okubuyayo konke kuthathwe ngama-salaries okusuya ku-disabled delivery ikuphi zero.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila we Southerton eHarare ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eHarare.